Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelelithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
meli bephalamende kuthi ke esikodlweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncedisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lihambe kakuhle.
I-commission eqondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukuba nakusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination courts.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe ngisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami ngilandela isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo.
Amakansila amahlanu aweGwanda North azise ukubana sechiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele i-Citizens Coalition for Change. Namhlanje lusuku lweziphepheli ole-World Refugee Day lapho olunanzwa khona minyaka yonke mhla ka-20 Nhlangula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ekondisa ezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission isibike ukuba nakusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedale lalabo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ama-nomination courts aze avalwe ngo-4 p.m. emini yantambama. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathelo izindaba yeHarare namhlanje, umholi weZEC umnumzana uHloyile Silayigwana uthe ikomishini yakhe isilungele ukhetho lwalonyaka. Umnumzana Silayigwana uchasise ngamaphepha afunakalayo kulabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka.
Meli bephalamende kuthi ke esikodlweni eHarare nomination court izawamukela incwadi zalaba afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Sikhuluma nje amalungiselelo wonke asekhona ukuzilaka nakusasa lihambe kakuhle.
Uqhubeke esithi inhlanganiso yakhe iza kupha bonke abancintisayo ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Laba bafuna ukuncintisa nxa sikhangele laba bafuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele babe nabantu abaza bakhetha abavotayo njalo ababhalisileyo ukuvota. Omunye nomunye kumele abe labantu abamsekelayo abalichumi kusuka kuprovinsi inye ngayinye. Kuthi ke labo ke abafuna ukuncintisa ukuba ngabameli bephalamende i-National Assembly kumele basekelwe ngabantu ababhalisileyo ku-constituency naleyo lapho abafuna ukumela khona abahlanu. Kuthi ke labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwamakansila kumele labo njalo babe labantu ababasekelayo ababhalisileyo kuleyo wadi abahlanu njalo.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele uhlelo lwakusasa esithi azabhalisa amabizo walabo abafuna ukuncintisa bewamele. Obona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi ibandla lakhe selilungele ukhetho.
So kumaprovinsi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa ama-documents nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi amantu abafunga amakandidate laba balamaphepha ayeneleyo yini, kukhangelwa ukuthi isithupha sikhona, i-birth certificate ikhona, nama-nominators akhona, lokuthi njalo abantu bona laba bakhona yini ku-voters rolls. Sihluzisisa ingwalo lezi.
Umnumzana Mabutho Moyo ebandla le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe selilungisile wonke amaphepha alo.
Ibandla le-ZANU-PF selizimisele, selifake wonke amalungiselelo okuthi linqobe ekhethweni, ngoba yilo phela ibandla elakhulu lilizwe, yilo ibandla elithatha indaba zokhetho ngebanga eliphezulu kakhulu. Akudlalwa kuZANU-PF, kuyasetshenzwa.
Izeki ithi sithole amabizo abanye babazabhalisa kusasa kukhetho lokudinga umongameli abagoqela umnumzana Nelson Chamisa we-CCC lelikamongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa emele iZANU-PF. Izeki ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba avote ngokuthula, isithi kumele umuntu wonke alandele inkuthazo kamongameli welizwe eyokuba kuvote ngokuthula. USlai Gwane uthi kulabantu abadlula izigidi eziyisithupha 6 million ababhalise ukuvota kukhetho lwalonyaka. Ukhetho lwalonyaka ngolokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende laweSenate, abazamela omama, abazamela abatsha, abazamela izinduna labazamela abakhubazekileyo kanye namakhansila. Abafuna ukuba ngomongameli amaphepha abo azahanjiswa edale High Court eHarare, ukuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende baza kusa amaphepha edale likamantshi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amakhansela amahlano aweGwanda North azise ukubana asitshiyanele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kulandela ukukhethwa kwabo bengaphikiswanga kuma-primaries alelo bandla. I-MDC iqotshe amakhansela amaningi nyakenye ayicatshangelwa ukubana adlelana le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusasa ukwamukela amaphepha alabo abafisa ukuncintisa kukhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abahlanu laba babikwa bebhalele iziphathamandla ze-MDC incwadi ekuqaleni kwalinyanga bebazisa ukuthi sebephuma. Babalisa umnumzana Stanford Gala, ukansila kaward 1, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu kaward 2, umnumzana Limukani Nono kaward 3, unkosikazi Lobukhosi Malila kaward 4, nomnumzana Nkululeko Malumeja okaward 7. EGwanda North, unkosikazi Lobukhosi Malila uthi watshiyana le-MDC lapho kubunjwa i-CCC.
Ngo-2018 ngangena i-MDC Alliance. Okwamanje kusukusela kuqalisa i-2PC ngangena ku-3PC. So sengingxenye ye-3PC njalo abadala ngokunanzelela indlela engisebenza ngayo bangikhethile ngesikhathi kuthiwa kwenziwa ama-nominations e-3PC.
Ukansila kawathu unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi la esiyetshiyane lebandla le-MDC.
Kuthe sokusithi kuyangena i-3PC, sahamba ngayo i-3PC even imihlanu yemigwazo yedade siyenza. Fika isikhathi sama-nominations abadala ewadini banginominate.
Umnumzana Stanford Ntala ukansila kaward 1, omunye wabathiye ibandla le-MDC, uthi akulo bekusenzakala kuleli bandla.
Sisebenza le-CCC njalo uMonzora ubevele engekho visible esigabeni, ubekhona nje emaphepheni lokuzothiwa sexotsha abanye ngale, waxotsha labanye ngale. But thina kithi hayi kazake basitshele ukuthi bafuna ukuthi basixotshe, sasihlale lathi sazithulela sisithi kumbe into engalamsebenzi. Sesisizwa ke seqalisa ukuthi uyasiclaima.
Umnumzana Limukani Noni ongukansila kwa 3 uthi bathethele linyathelo ukuze kungabi lokuthandabuza kusasa.
Kube sobala kube mgceke ukuthi mina iphathe engisebenza ngayo engiyisebenzelayo i-CCC ngenzela ukuthi kungabi lo muntu kusasa ongabe sekhulume enye into, ngenzela ukuthi kube official babekwazi ukuthi mina yikho engikwenzileyo ngentando yami, ngilandele isisekelo sombuso ukuthi lilungelo lami lokuthi ngijoyine ibandla engilifunayo. So thina sesehlukana lawa kudala.
Incwadi yamakhansela lawa ngokuthiya i-MDC yamukelwa nginobhala jikelelwa leli bandla ezansi eMandebeleni, umnumzana Gilbert Dube. Kusenzalo sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabalandeli be-CCC ematobo lapho kubikwa kulokungavumelani ukuthi ngubani ozancintisa ukhetho lokudinga amalungu edale lephalamende. Siqoqele unkosikazi Siduduzile Moyo ongumlandeli webandla le-CCC.
Zanominata uBonginkosi Ncube wathola 13 wards, so sesimangaliswa ukuthi kathesi icandidate isibuya ingumadalabho yiNdebele. Cela ukuthi into leyi lilungisise ntambama ukuthi kusiyafika ikusasa yonke into isiright, uBonginkosi esebuyele endaweni yakhe, ngoba ngeke sivote thina, ngeke sivotele umuntu esingamaziyo.
Isikhulumeli se-CCC ezansi emaNdebeleni uMnumzana Ntando Ndlela uthi abazancindisa ukhetho bazakwaziwa kusasa, njengokutsho kamongameli webandla leli uMnumzana Nelson Tsamisa.
Thanda ukuthi abantu bakuzwisisise ukuba lezi zikhundla yikuthunywa, yikudiploywa. So nxa ungumntwana ungeza kukhale ukuthi kungani ubaba engangithumanga ezitolo. Nxa ubaba esethume omunye umfowenu ezitolo, bekezela la uza kuthuma, kumbe uyetheza inkuni, kumbe uyewukhamana. Imisebenzi mningi, imlando mningi ekhona izaba khona.
Idale le-nomination court lizahlala endaweni ezijeneyo zelizwe kusasa kuze lamukele incwadi zalabo abafuna ukuncintisa ukhetho. Wonke amabandla aphikisayo akukabi leli lodwa ebeselethule uluhlu lwabazawamela ukhetho lwalonyaka, khona kumele abhalise ukusasa lapho kuhlala khona idale le-nomination court. Ibandla libusayo lona lithi selimelele usuku lwakusasa kuphela ukuthi libhalise lokubhadalela labo kumele bancintise belimele ukhetho lalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namhla lusuku lweziphepheli All World Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa ngomnyaka 2001 ukuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu kwenziwa ngo-1951 umhlangano omkhulu we-Refugee Convention owaphuma lezinqumo zokuvikela iziphephele. Uhlangothi lwenhlanganiso emananyano womazwe omhlaba ye-United Nations High Commissioner for Refugees luthi kulabantu abedlula kancane izigidi ezilikhulu ababaleka imizini yabo emhlabeni jikelele, phose ingxenye yabo 2.5 million ngabasemazweni abo, kuthi abafika phose izigidi ezinhlanu 4.9 million ngabadinga uncedo kwamanye amazwe. Abedlula izigidi ezinhlanu 5.3 million badinga ukuvikelwa ngamazwe achiyeneyo. Iziphephele ezifika amashumi ayisikhombisa lane ekhulwini 74% bagcinwe emazweni alabantu abampofu lathuthukayo, amazwe amahlanu alabantu abaningi ababaleka emizini yabo ngele-Syria, Venezuela, Ukraine, Afghanistan, lele-South Sudan. Amazwe amukela iziphephele eziningi akhuqela ele-Turkey, Colombia, Germany, Pakistan, lele-Uganda. Kulezi phephele ezidabuka eZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo, abanye bakwele Melika, South Africa, Australia, Kenya, Britain, Botswana, Mozambique, Swaziland, Canada, lamanye. Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Agrippa Sibindi, omunye wabasuka eKezi ngabo-1970 bayahlala kwele Kenya. USibindi uthi uselamaphepha okuba isizalwane sakwele Kenya, i-citizenship.
Zalwa ngikholi okwesibindi, ma-ofisi yethu ngisekhezi, ngizelwa ngo-1948 emathekisini laphana ezintabeni. Ye, sazodidula ngo-1952 sesisiwa emaphaneni. Yikho kokathesi ngilapha eKenya. Ngibuye lapha eKenya, sike sahlala eZambia, sazofika eZambia sabuye eKenya. Ngahlala eKenya okweminyaka ethize, ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe. Ngisiyahamba amazwe e-South Africa, eBotswana, eZimbabwe. Ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya. Ngilapha nje ngile ncwadi zalapha konke okwamukwa khonapha. Abantu abaningi bazazi khonapha, sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020. Sanikwa kanye siyigroupu yekhekhi njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli, yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sibindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazela sihamba ngevangeli lika uJohane lesihamba ngalo uyala sishema elasisho obaba emakhaya bazi bazofika kuleli lizwe bahamba amazonke bazi baphelela lapha lathi sezala abantwana sathatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntanami sebizwa kuthiwa ngobabamkhulu la ngoba selabazukulu lapha ekhemba kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasixoshi saye bazi bagcina besinika incwadi so siyalungiselela ukuthi yana sigcwalise nasinga ivangeli likaJohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Dubo, ikuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze. Ungaze udube kuthini, ulale ngendlala, uvuke lapho udinga imali yokunasini yokudla, ukotshe kusasa uswele, unikwe udinga mbithani tolo, hayi uthi ora ihlala lokudla, sibonge udube kudla kokukorovela, kodwa kwakade sengikhuluma nje sengile ploti yami sengiyakhile, sengihlalele ekhena. Free intenyo
uzwa njani ngakhonoko?
Hayi ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokho wawuphila nzima baba Sibindi?
Yeah, yaphila nzima kodwa ke saqinisela nje ukubona sathi vele sithengisa ukuthi hayi umnikazi wathi hayi lingasundule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakugathaza kakhulu.
Yeah, yaphila njengeziphepheli kodwa ke into nje ukuthi umnikazi yena ngowayesigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wakwabotshwa khona yini usanda ukungena?
Ngathi mina ngokwami binafi anjani ngembotshwa kodwa abanye babotshwa kakhulula babotshwa njalo nje mina ngakusela manga. UNkulunkulu wangivikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulumeke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongelo uhulumende wakwale Kenya.
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle sisela dubo sesithembe nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli likaNkulunkulu ngisikhululekile singaladubo. Yalo singalakho lokho ukuthi yana endlini endlini ngiyayirenta ngahamba nje kwina singa oyasale ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathi esingi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde endlini othi ngiwami.
Umnumzana Agrippa Sibindi ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya kumbe i-citizenship ye-Kenya. Ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseNairobi khona ngale ngase-Kenya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken kanye losowabo wakwele Bhilithani umnumzana James Cleverly namhlanje bethekelele indawo efikela ababalekela impi kwele Ukraine ukuthi bathole uncedo lokuphephela eNgilandi. UBlinken usekwethekeleleni eLondon okwesuku ezimbili emhlanganeni ophathelane lokuncedisa eleUkraine. Umongameli Joe Biden wele Melika izolo wethekelele esigabeni seCalifornia lapho abike ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa ezamabhizimusi emadolobheni asekhunjini lolwandle olubiza izigidi ezingamakhulu ayisithupha amadola $600 million lokunceda lezi ndawo ukulwisana lenhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho eZimbabwe zithi kuyethusa ukuqhubeka kokugugudeka komnotho welizwe. Umkambo omnyama lawo ubiwa ungadedeli muva ngenxa lanxa uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-RBC Financial Intelligence Unit lusithi kukavalwe izikhwama zokugcina imali emabhanga zamankampani labanye abantu ababikwa kuyibo abakhwezela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
lamhla idola elilodwa lemelika emkambo omnyama belithengwa yenkulungwane ezilichumi zamadola eZimbabwe, i-$10,000. Kuthi emkambo kahulumende, idola elilodwa libiza inkulungwane phose eziyisikhombisa, i-$6,597. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abaphila ngokuthengisa babhekane lobunzima ukuthi bathole idola leMelika.
Iyaqhela ngoba abantu abaningi bayaphuma emsebenzini ngendaba zokuthi amakampani amanye asevala, yikho sibona abantu begcwele yonke indawo bezama ukuthi baziphilise kulobunzima. Sekungathi kungaba lezi ndlela zokuthi kube lama-safety nets, abantu bathole ama-cash transfer azabenza ukuthi babe bephila okwamanje. Bathwele nzima abantu abazisebenzayo. Akulula ikakhulu ekuthengiseni lapha.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi okwenza amabhizimusi aqhubeke ehlela intengo yempahla elandela umkambo omnyama yikuthi abathembi iziphathamandla ezikhangele ngemali.
In any economy, a black market is our corner. So the problem yethu lapha as it is the issue ye trust. I-worst mistake engathi iyenzakele, ama-rates amuve within a space of a week ku-formal market by more than 100%. And khonokhuyana kuyathatha i-confidence from sebebona ukuthi i-formal market inganiyilandela i-black market instead of the other way around. As address nini i-trust issue, then from there we can then build a proper economy.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi ukuqhubeka komkambo omnyama lokukhuphuka kwenani labazisebenzayo kuncindezela umnotho welizwe ngoba kungekho okuzuzwa nguhulumende.
Economy yethu 80% ikwi-informal sector. Njalo lokhu ikhule i-formal sector. Ukuba khona kwe-informal sector kutshengisela ukuselakala kwe-formal industry. Ububi mhlawumbe ngoba le lizwe elibuswa yi-informal sector emnothweni wayo, uhulumente uzalahlekelwa yinzuzo. Akubi lokukhula lokhu esingakubona kusenza ilizwe laneni sikuncintisana lamanye amazwe kwezomnotho. Siyanenzele buya ngabuye ehla ngenxa yokuba khona kwe-informal sector.
Uhlangothi lwebhanga elikhulu lelizwe olwe-Reserve Bank of Zimbabwe, i-Financial Intelligence Unit, lubeke ukuthi selumise ukusetshenziswa kwama-akhawunti amakampani kanye labantu abalichumi lasithupha, i-16, ngokucabangela ukuba yibo abakhwezela ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Lanxa lokhu sekwenzakele, isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba nzima okungela mkhawulo njalo kungakhanyi isiphetho. Osomabhizimusi abasacathulayo bagcina bebanjwa ngamandla okuphuma lamaqhinga angabenza beqhubeke besebenza njalo bengahlukunyezwa yikuwa kwedola lelizwe. Lokhu kugoqela ukuthengisa ngedola leMelika kumbe njalo lokufaka intengo zempahla zabo ngedola leZimbabwe, kodwa lilinganiswa ngesilinganiso somkambo omnyama. Umehluko phakathi kwentengo yemali obekwe libhanga lelizwe uqhubeka uqhela ngesiqubu nxa kuqathaniswa lesilinganiso somkambo wensitha. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabantwana abancane ababiwa sebengena okungekho emthethweni endaweni zokuthengisela utshwala kungenxa yokuswela ukudla lokunye okufunakala nsuku zonke isikhathi empilweni, abantwana laba abaleminyaka iphansi kwelishumi lasitshiyagalombili 18 bethengisa impahla etshiyeneyo bengananzeleli ukubana bephula umthetho. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana laba bathengisa amaqanda, igwayi, amazambane, iziwiji lokunye. Amapholisa athi akuvunyelwa ukuba benze lokhu ngoba bephula umthetho we-Liquor Act. Osakhulayo okunhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abantwana laba kabazenzi ngoba sibi kakhulu isimo somnotho eZimbabwe.
Isimo somnotho asibanga kuhle, wonke umuntu udinga imali, umama, ubaba, gogo, aunty, lo mntwana la isedinga isimali. Yikho sithola ukuthi umntwana layo sezithola esemabhawa, esesendaweni lapho kulabantu abadala, abanathayo, okwenziwa yonke into umntwana angamelanga abe ibona, yena sezithola esephakathi khona phana ngoba kudingwa imali layo usengothengisayo, kumbe usetshona lo mama, lapho mama athengisa khona.
Kodwa omela amalungelo abantwana njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, uthi abazali yibo abenza abantwana bethengise impahla etshiyeneyo endaweni zokunatha utshwala.
Umthetho lo mthetho ufundiswa ngekhaya. Mina ngaze ngilibone ilizwe elihamba liboda lithi lifundisa abantu imthetho. Xa kuthi abantwana bezivava balalela bahle balo mthetho, umthetho wangikhona babe ufunde ngekhaya, kaba ufundiswa nguhulumende. Kungakho nxa umntwana sesephula umthetho welizwe, kuthi ukuthi ngekhaya kuyeke thisiwe, ubuntu kabusekho ngekhaya obokufundisa umntwana imthetho okumele ayilandele.
Owesifazana ocele ukubizwa ngokuthi ngumagigwana uya kulandula lokhu.
Okwenza sejenisa sonke umama mntwana gogo ebhawa indaba yokuthi isikhathi ngani satshintsha safanani lasendulo, udubo soluluningi kakhulu. Ugcine ubona ukuthi umama angathengisa lo gogo lo mntwana, siyothengisani sonkenini sami ukudinga imali ngoba into zijikile, akusafanani lakudala.
Igqwetha umnumzana Ephraim Ndlovu uthi akukho emthethweni ukuthi abantwana bengene endaweni ezingafanelanga ezinjengebhawa.
Nxa kubhaliwe khona phana ukuthi no under 18 kutsho ukuthi akumelanga sithole abantwana kulezo ndawo. Abazali abatholakala belabantwana khonapho lephula umthetho. Labantwana abathunywayo ngabadala ukuthi bayethengisa endaweni ezinjalo kakulunganga khonokho, kuyephula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abanikazi bamabhawa abalakho ukubotshwa uma bevumela abantwana ukuthi bengene endaweni zokuthengisa utshwala.
Singananzela iLiquor Act icho kahle ukuthi akumelanga kube lo umnikazi kumbe labana abasebenza kumabhazi kumbe kuma night club abayekela abantwana bengena bethenga utshwala. Sicela uZulu ukuthi kungaba le ndaba ezinje kumele basitshele njalo umthetho uzabajezisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo emela amalungelo abo uSinqobi Zithanyathi uthi ngumlando womuntu wonke ukuqeda lolu dubo.
Sokumele abantu emalayinini kumbe ngikhaya kuma communities lapho kube le stand or some form of agreement okwenziwayo ukuthi ikakhulu nxa kusemalokitshini abadala bebona umntwana wakozibani ukuthi bamtshele ukuthi hamba ngikhaya. Even lama community leaders njengama councilor or chairperson abama residents association they could be involved. Abantu bafaka amakhanda ndawonye.
Ezinye ingcwethi ezilwela amalungelo abantwana zithi kuzaba nzima ukuthi udubo lolu luphele ikakhulu nxa umnotho ugugudeka ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Lengakhohlwa ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lweziphepheli emhlabeni jikelele ele-World Refugee Day. Isikhathi sethu kasisavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke, kodwa singeke hlukane othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-commission eqondisa ezokhetho elizweni yeZimbabwe Electoral Commission isibike ukubana kusasa ngo-10 ekuseni izavula iminyango yedalela labo abafisa ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonaka ama-nominations calls. Amakhansela amahlanu aweGwanda North azise ukubana setshiyane le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura ukuze ancintise kukhetho oluzayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change. Namhlanje iZimbabwe imanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 20 Nhlangula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.